Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngomvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa kodwa imali esiyihola yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo kodwa ayenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye, akasilaleli izikhalazo zethu, asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo, ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizathelelana kumbe kuzayenzakalani, asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini, kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala ngoba ungakhala izikolo eziningi ezisemaphandleni ziyaswela, azilazinto ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Izikolo eziningi ziyaswela, zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igciwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyene. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igciwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize liyetshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho, abe lendlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.